uthamise ukuthi ukukhuluma kwakhe into ayezikhuluma lanxa zizwisiseka kwesinye isibanga but uyenza kokuthabisa okomuntwana ozanga nthiwa ucamba amanga ngoba akudingeki ukuthi sonke sibuyele kodwa obekusenzakala akumelanga ilizwe liswele awutitsha babo odokotela onesi but ukuthi sonke sibuyele akulincedi ilizwe abanye bethu bamele bahlale phandle khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe sibe sithatha lokhu esikufundayo sikuhambisa sisiye ekhaya so omunye lomunye ulendawo uloncedo angaluletha elizweni le mali ethunyelwe ekhaya iyanceda amazwe njengabo-Israyeli kuyaziwa ukuthi i-Israyeli iyenze kwenzayo kathesi ngenxa yamajuda agcwele yonke indawo emhlabeni behambisa izimali besebenzisa amandla abalawo ukuthi babe bekhuluma labo benyikinya like amajuda ase-America siyazi ukuthi kwezombusazwe bayabephosela bayafaka izimali zabo balalelwe kwenzakale abakufunayo
nxa ukuthi sikhuluma ngakhonokho sibili wena awuboni ukuthi ungabuyela ekhaya sibili sithi sokubusa i-MTCT
hayi angikuboni especially ngendlela la ayenza ngayo ngoba kakangisuthisi laye ukuthi asikho kufaka u-evu b ubisele u-evu a yena alakho yukuthi nje sitshintshe ukuthi ke sibone ukuthi omunye umuntu engayenza njani but ukuthi bo yena nguyola olempendulo ngezinto zonke angikholwa but yukuthi nje since ilizwe lethu selivele selibulalekile so yikuthembela ukuthi obuyayo layo otshintshayo akalamandla anjengamandla aphethwe izano kathesi ukuthi yebo lanxa i-MDC ingangena ayehluleke but sikathi sabantu sebelakuthi babelokhu besibatshintsha simele sibatshintshe size sithole umuntu onguyozayo abangathiwa uyayazi into ayenzayo
wena so ngokubona kwakho ungabuyela nxa kuyukuthi susuthisekile sile ukuthi hhayi lapha owalapha lokwena ezimbabwe sokufanana
ukubuyela kathesi sokusuka kube nzima ngoba kathesi abasela nto yokusithengisela phela ukuthi ekhaya sokukhona ukuhamba siphenduka yebo but ukuthi ngithi mina ngiyabuyela ngoba into sasuswa ekhaya singafuni but kathesi ukubuyela sesinabantwana ingxenye ukuthi ngithi ngiyabuyela ngiyafuna ukubuyela sibe ngingasengiqedile lami ngingasengisiyabhentela ngiyebhentelela ekhaya ngibe ngithatha imali zami ngapha ngisiyazisipende ekhaya but mina abantwana bami ukuthi bazangilandela ngisela shuwa lakho so for abaningi bethu kathesi esingakwenzayo ukuthi sizabe sihamba siyehlala ekhaya sihlalahlale siphenduke khonapha lase sesivele sesiyenze khona impilo ngoba impilo zethu azange zine sasuswe ezimbabwe sasingakuthandi but ukubuyela kwangikhona sokunzima ngoba sesigcilileyo lapho esikhona